Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 22 kuLwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibhajethi edalele ephalamende lamhlanje, lapho amalunga emdisi adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi edalele ephalamende, lapho amalunga eMDC adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Ezethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugada lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthe abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka ukukhulunywa nguNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwakazi le-Afrika, ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehlule ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekaka imali yaphandle kanye lokunxusa osamabhizimusi waphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Siyamuzisa arade umnumzana kutsa iwondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ubuqhelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu, engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakamuzi seHarare uthe uhulumende ulembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. ugaja lokuvikela kwelizwe lwabaleli benkululeko luthole izigidi ezingamakulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million ukuthi ugaja lwamapholisa oluyi-Home Affairs luthole izigidi ezingamahulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. Umnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula kuselizweni, ngakho ke ibifanele ihanjiswe kungahlazenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi kuzathengwa imitshini eminingi eyamasosha kumbeni kuzaba la masosha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba yebhajethi khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa edayile ephalamende, lapho abameli bephalamende bebandla le-MDC begcine bexoshwa ephalamende ngemva kokuba ebeyale ukusukumela umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende umnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxosha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli izindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini umnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshwana ababuyileyo ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le commission enjalo, besithi bona kule ihlanganiso kumbe kulezi gaba ezijiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yona le ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo umnye njalo yintathele zindaba naye ubuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentathele zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa leyana esithi i-investigative journalism. Wasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Ikhoke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla, izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba bangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi babe sebesiza ngoba banquzwa i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hhathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho. Uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oluyabe lukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ube linganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC ke umnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelele. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission lokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngitshile ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi ka-2 emini, okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye lomnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona. Kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
Umnumzana John Masuku isikhulumeli se-commission ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Izolo umsakazo we-Studio 7 ubambene labe-Media Center ulethulele ingxoxompikiswano e-Crown Plaza eHarare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lomhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lomhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye le ngcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi ukubana owe-ZANU-PF kasanelisanga ukubuya. Besiqale sanxusa umnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa ngu-Major Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle. Sibili bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labantu, ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Naloba lalapho sesiphe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxompikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. Bona baphuma leziwopho ezisuka phezulu zisiya phansi, ikanti-ke izibopho lezo kazienelisi ukuthi zilungisise izangathazi ezibhekane labantu.
Siyazi oleminye njalo imihlangano elandelayo emadolobheni athiyeneyo, nxa ngingaphazami kuselupane kobulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazi isuZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Ye, sisuka lapha eHarare siqonda eGwanda, eMathebeleland South. Lapho ke esizakwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka 26 ngoMvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka nake lapho ke siya eLupane ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaseLupane eMathebeleland North kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho olweyombhuqwazi konke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zemandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lo mbuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya kubulawayo eRainbow Hotel lapho ke sizaba lengxoxo mpikiswano yokugcina lapho okusebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 embe Zimbabwe Service nabe Media Center. Sisenza ke ingxoxo mpikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakobulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi isiyabonga PJ sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi nami ngiyabonga.
Aha, uPJ Praxedis Jeremiah intathelezindaba yeStudio 7.
Yebo 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla lekhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izizalwane zeMelika namhla zikukhefu le Thanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangani kudliwe ukudla okujiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana nalabo ababathola kuleli lizwe babebacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe leMelika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Usuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo ngunkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Ngikhona angizisa ngikwazisisifiwa babadube ukuthi what is all about, you know, but ngikwazele ukuthi hayi sazidlela amathekhi sibe le family and you know and just be happy. Sithabe abantu lomdeni kwangalini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa. Kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho uVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezanu PF laba mabandla aphikisayo ikakhulu LMDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Abamabandla aphikisayo bathi kulalutho nanku umnotho oqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lo mnumzana Lloyd Msipa owezanu PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from Middle Sieblawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least sekukhitshwe emashonalele sekubuya ngapha. So you need all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithi esisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi nasiqala ngaphi singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalindi sisuka kukhetho kuphela. Sithi kusukela kukhulu eyenzakala ngoNovemba last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofuweli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo njengabantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi attitude enjalo asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akulamuntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisa, ama-MP, umuntu wonke wenza uNdebele oshona, umntwana noma abadala bonke baphuma sebengasafuna umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshiyela ama-problems amaningi. Izikweleti amanye amazwe abantwana banamsebenzi lini khona ngale Blawayo siyakwazi abantwana bayaphuma besiya eGoli ama-factories avalwa. Ungakhangela kuhle ama-freedoms izinto ezazenzayo ukuthi la usubona ukuthi sekune-difference. First and foremost wafika wavula ama-political freedoms, ama-political parties abamaningi, abantu bakhompyutha, ama-election ayenza yena wawina. Kathese siku-round two selethuba lokubusa for 5 years. Uyenzani kathesi sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River amanzi aphuma eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume. kangeli budget yalamuhla noma i-TSP plan leyana ikhuluma nendaba zeBlawayo. EBlawayo city, how do we sort out itilizwe? It's an all-rounded document. Idila nepolitics zethu. Ipolitics zethu bese zipoison. Ungakhangela kuhle ilizwe lethu, we are divided in half. So ipolarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili sonke lawe babandlovu, we need to change our attitude. Nobobona babo bathi obathi bangena o-MGC bangangena. Khangeli history yabo. Abasozi baliphakamisa ilizwe lethu because they are even worse nabantu laba babasolayo. Uchamisa benikathesi lithibochamisa ovizibani zibati uchamisa wavotela mbani uthi abe ngelida we-MDC right kanti ibhajeti kamthuthu ithi imoto ama-private vehicles ana ayekuengeniswa ngabantu ibhadala ama-bonds kathesi you are going to pay in forex. That means imali leyo i-forex, that is the money ezaya kuma-industry ukuvatilize ama-industry in other areas. Ama-salary cut 5% of ama-senior workers, even upresident uzathatha 5% salary cut. Wapho kwenziwa khona ke elizweni leZimbabwe.
Uyakhuluma Ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa.
Abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula. Ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhitha umgabe umnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50. Ifuel ibitholakala ingahluphi i-dollar 14 kathesi i-dollar 40 something. So kathengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona. I-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso. Kathesi siyabona kule commission kamonhlante le bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead okuthi bavikelwe. So human rights kakutshintshanga. Akukhulunywa ngabodzamara abachathayo uze kwelamuhla. Akukhulunywa ngabonabanyama. Akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani. Akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile. Okwesibili sesibuya-ke kuminista lowo umthuli kuthiwa kule 5% cut kuma-salaries. Izanu PF iluta ama-resources ngama-allowance, travel allowance, not i-salary. Nxa bephuma umnankakho uphumele delegation yabantu abangu-6 abangu-100 babe lama-allowances yelanga. Ama-allowance yiwo aqeda imali not i-5% salary leyo. Bese sibuya-ke ekuthengeni izimota. Umntwana weZimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US bank. Uma esefuna ukuthenga imota eJapan kumbe eBritain, i-US asayithole ebhenki, sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350. Ebese kuthiwa nxa imota leyi sibuya ahambe ebhadala iduty nge-USA ubuyele emgwaqweni, yikuhlukuluza abantu.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu PF.
Ay,
Le kombule lo yalandela uhlelo lwe Life Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungami lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.